udaba lwezidakamizwa leli abantu abaningi baphathisile kakhulu lenhlangothi lengathi eziningi ezigoqela amabandla e-church ikakhulu ibandla le-UCCSA okwakuthiwa yiLondon kudala beligijima phambili linceda ukuthi libe lenza ama-awareness ngemikhuhlane langengozi edalwa izidakamizwa lezi. Khathesi sokungani sokuyehlile, abantu sebengani sebesaba, abantu sebengani bale-knowledge, ngoba kwesinye isikhathi abantu singathi bebeselwa imfundiso kundaba lezi ezezidakamiswa. Lamapholisa asukumele phezulu sibili ake abopha labanye abazithengisayo singathi evale ama-sources of supply. Ngakho kulungani ukuyehla kakhulu. Siyabonga bonke abaphathekileyo kulokho inhlelo lezi eze-awareness. Indaba zezidakamisa beze zibhahe kakhulu. Khathesi lami inhlelo zami ziyalandela, khathesi nge-Easter ngikhangelele ukwenza futhi i-tournament yebhora yes-3 kusukela ngo-December ngenzi yokuqala. Ngayenze eyinye ngo-February, khathesi ngo-April ngizayenza eyinye futhi yes-3 e-drug and substance awareness campaign. I-awareness imfundiso ngiyabona ukuthi ilo ncedo ilosizo kakhulu kubana abantu bebele information besabe ingozi ezilethwa ngama-drugs. Njalo nxa senza ama-tournament siyasho ukuthi siyafisa ukubancedisa kakhulu kwezemidlalo ukuthi besuke kuma-drugs. Yi-topic lami engithinta kakhulu kubana abanye abantu bami besuke kuma-drugs beyekelana nama-drugs ngoba ayingozi kakhulu. Ngiyabonga.
Uku-tournament le oyiqoqayo ubakhetha njani abazaphatheka kuyo, njalo ubona ngani ukuthi uzabangela ukuthi be-cheerane lezidakamizwa?
Ngiyabonga. Ku-tournament leyi ngithatha ama-youth emganwini ngathi ukuthi ngaforma ama-team ebhora lawe-netball, ngoba kwesinye isikhathi kunzima ukubona ukuthi lo umntwana uyasebenzisa ama-drugs noma cha, bayisebenzisa befihla. Kodwa nxa ubathatha wonke sithi ababuye kuma-sports, yabo ukwazi ukuthi iningi labo basebenzisa ama-drugs ngoba bashona bengenzi lutho. Nxa beshona bengenzi lutho bagcina bekuma-drugs, kodwa nxa bebuya kwezenguqu kwezemidlalo baya betshiyana nama-drugs. Lami kwesinye isikhathi lama-savings ami ngiyancedisa khonapha ukuthi ngithenge ukudla abantu bedle nxa bedlala ibhora ama-players. I-last tournament engiyenze ngo-February bekulama-teams ayi-12 ayi-soccer la-6 abe-netball. So each team is soccer at the about 15 players. Then it's about 15 times 12 teams. Then in netball, at the 6 teams, about 6 times 10 players. So bebe baningi siloko jabulisayo ama players kanye lama coach abo laba supporters. I-ground adigcwele sibilo okumangalisayo okujabulisayo okuthabisa lesigaba loZulu ukubana ukhansela abantwana besigabeni bephatheke kwezemidlalo kwezenguqu.